sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuMabasa 2023 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bathakusisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathumela njengebandla.
Abakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change baqhubekela phambili bedinga abazancedisa ukhetho oluzayo.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona ngoba asiyiboni ku-ground.
Ibandla lezanu-PF lisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga ngamahlabomvu indoda ebulele kwesifazana kobulawayo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokhulu lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa eZimbabwe lonyaka. Unkosazana Ellen Shiria Denga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi luqhubeka kahle uhlelo lu-consensus candidate selection process.
Uhlelo lethu luhamba kuhle sibili. Khathesi sesiqedisa uhlelo olwe-vetting. Njengoba sazi ukuthi kuviki ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo befila le-form eye-vetting. So khathesi yiluhlelo esinazo ukuthizisisa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo. Sikavota sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho leyo esiyihlele njengebandla. So okuzayenzakala ukuthi kwinsukwana ezilandelayo sabe sesibakwazi ukuthi ngobani abavetiweyo bafunele sizakuya kuluhlelo olulandelayo olwama-Citizen Caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu. Siyakhumbula ukuthi kwakulabantu abayi 30,000 ababedinga ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-vetting lwenziwa yi-committee ye-vetting. Abantu aba-independent kuhlelo lelo. So yibo abazasiqayiqayisa ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo, ye, kuthiwa-ke kulezi indawo lapho kungatholakali khona abantu. Kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Ade kusenzakala ukuthi kulelanga asalihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye besileka ukuhamba ezigabeni zemalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zikhatshana kungumango and njalo le communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje baphospona abanye balande bayenze kwinsukana ezintathu kumbe ezine ezidlulileyo. So akula ndawo okungathi asisele abantu konke indawo bafinyelele nalapho esesileka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele baveta abantu. Njengoba libona for example iCarida bavetile kuthanye ngoba umbiko awuphuzile ukufika. So konke uhamba ngemfanelo. Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bathakusisisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathumela njengebandla.
Unkosazana Ellen Shiria Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-ZANU-PF bathi sebengena kuZulu ngamandla ukwenzela ukuba bathole amavoti amaningi kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leli.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona ngoba asiyiboni ku-ground. Okuzobana thina njengebandla le-ZANU-PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote, sibisele umongameli welizwe, sibisele ama-MPs ethu, sibisele njalo singenise njalo ama-councillors ethu angabe khona futhi njalo amasha.
Ye, kodwa siyabona ukuthi loma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhononayo bathi khonoku-ke okwenziweyo
ama primaries wana izwa ngokuhle njengoba umunye sethu sokuthi hayi mana wena akumela ngongene yacine la isithi hayi lami sengimile konoko ke akusuze kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubanza lezamtf abangabe labo kade bejamele kwabo abawukhangelelayo kodwa thina kubanza lezamtf lama-candidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezi zathu zokuthi kubonishena okubonishene ngakho kwaba yindlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona ngabe kade kukhangelele layo ngezinye indlela nabanye labo abakade bekukhangele ngezinye indlela kodwa kubanza lezamtf thina sikukhangeleyo ukuthi hayi osewuvunyelele sengivunyelene abantu sebebambeni ibandla selibambeni njengebandla akulokunye abantu abakusolayo nangokungaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso elikhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MPs ethu sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo kwene zabo izizathu kodwa ezingeke zisebenze ezisebenzayo yizonezo ezokuthi khona asebengama-candidate yibobo labo abakhona
ye kodwa lizalinqoba njani abantu phela bathi abasuthiseki ngokunye okwenzekale ezimbabwe kule zinto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitshola kancane ngakho badla iingqiqo zomlomo ungathini ngakhona
ukunqoba sizanqoba vethuvele sinqoba isikhathi sonke yabona into ekhulu ngabantu ayiqalisi namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusha wonke umuntu uyakhuluma akufunayo aqambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingakhala ngendlala oqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime indlala kwesi sikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kunendlela khona uhulumende akulamuntu oseke wafa ezimbabwe bulayo indlala
umnumzana malaki nkomo ukubandla le-ZANU-P F sixoxelayo esinye insiza esabelweni semathebeleleni south kulowesifazana ogwazwe yindoda esidingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa kobulawayo amapholisa athi umnumzana pascal dube ugwaze u-acolini saziwa kaninginengi emzimbeni wamganda ngelitshe wabaleka isikhulumeli samapholisa kobulawayo uchief inspector Abednego Ncube ukhuluma ngodaba lolu
amapholisa kobulawayo sidinga usizo kuzulu ongasiphathisa ukuthi sithole upascal dube oleminyaka engamachumi amane nantathu obehlala kunumber 31 Greystock Road eMorningside simdinga ngecala lokubulala wesifazana uacolini saziwa obeleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside ukhanya emgwazile kaninginingi emzimbeni wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakali ukuthi kuba yini abantu abangaba lolwazi ukuthi upascal duvelo engabe engaphi lingazi samapholisa aseduzane lani kanti ke siyaxwayisa uzulu ukuthi singathathi umthetho sifake ezandleni siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini alubani singazwisisani kumbe sekulamaphutha avelileyo asizameni ukuthola abantu abaseduzane silabadala besigaba silezinkonzo silamapholisa e-community relations and liaison office le-victim friendly unit silama non-governmental organizations baningi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulile udaba luyabalusihlupha
lo nguchief inspector Abednego Ncube ubekhuluma le-studio 7 ekobulawayo singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho lakwelemelika selihlenge abadabuka kulelo lizwe ababalekela impi yomvukela kule-Sudan kubikwa ukuba abahlengwe kulelo lizwe ngabasebenza esigodlweni semelika kule-Sudan labanye okhokela ibutho lakwele-Sudan ugeneral Abdel Fattah Burhan wethule umbiko izolo othi uzancedisa abadabuka kwelemelika eBritane, France labanye amazwe ukuba behlenge izizalwane zawo elizweni leli elerussia selidinga abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 abangangena kubuto bekulwa empini yalizwe leli lele-Ukraine lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press so isikhathi sezamasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngesiphala senkosi lenduna uDakamela. Siluqale ngeviki ephelileyo udaba lolu, siyaqhubeka njalo namhlanje sixoxa ngesiphala senkosi. Ake sizwe okunye okuningi ngesiphala senkosi.
Kalokhu sigaba sonke sithi chwi endaweni yi-one silime sivune senze i-proceeds ezigcinini. Then into leyi ibingathi ayikho effective. Abakuthakazelelayo yilaba aba-part of it, yilaba abaqhubeka be-contributor despite the circumstances ezingabe zikhona. So silabo abantu who are contributing immensely, abanye bathi bekhiphe times two, abanye bathi bekhiphele i-3 years. But we have the other half of the people, abanye vele abangafisiyo ukubona into iphumelela, kumbe abanye vele abale mindset angazi ukuthi ngiyafaka ngithini. Who don't want to contribute. Abafuna ukwamukela kuphela. So angeke ngithi abantu bonke bayakuthakazelela, but iningi labo bayakuthakazelela, kodwa not wonke umuntu uyakuthakazelela. Ekusebenzeni ke khona, into leyi I can't say I'm serious. But ngokubona kwami, the reason why I'm still on it, the reason why I want to drop it now, it's because we have managed to build into yaphela through isiphala senkosi. Without ama extensional contribution, we have managed to build that. Through isiphala senkosi, we have managed to raise isibaya senkosi. Through isiphala senkosi, we have managed to get a 6.5 ton truck. Through isiphala senkosi, we've managed to buy imota yethu esibizwa ngokuthi ambulance. But these things zonke, they complement each other. So isiphala senkosi then becomes broad. If it changes, I sabi yilokho esikuthi thina ngamabele kuphela, ayisabi ngumumo. Because futhi through isiphala senkosi, we bought izigaro ezimbili. Where we are saying umuntu uyakwanisa ukuyagayisa ngamabele akhe kumbe ngemali. What is the reason behind that, yes, guy? Because we have half of the population abangafuniyo ukontribute. So if guy lesiyana, we then take i-responsibility yabantu bona labana, ifide yona into in isiphala senkosi. And then amabele akhona ahlale khona nxa sokuyindlala abantu babakhona. So one of the cows esibhizwe ngomsebenzi wonalokhu ziphume esigayweni esathenga isiphala senkosi. So if you ask me the question ukuthi is it working, I would say yes. Kulomunye umuntu wakwathi it all falls and rises with leadership. The lift that we get as leadership from abantu, not for our own consumption, but for their consumption. Ningathi mina if leadership ingaba visionary, because I am a great believer ukuthi ileader should be a visionary leader. Ileader akumelanga ibe short-sighted.
Hayi, sibonge kakhulu ke Nduna Dakamela. Ungathunelwa kusasa Nduna, sibonge kakhulu ba. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sihlangana njalo ngosuku lwanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona. Asimbongeni, simdumise uNkulunkulu. Namhlanje ke sizabuyela njalo elizwini lethu leliyana esike selifunda ngesikhathi sisehlukana, elitholakala kuLuka chapter 24 verse lika-36. Abanye inxeka zange bezwe mbe babengekho. Kahle ngiphinde kufundeka kanje. Besakhuluma lokho, yena uqobo wemaphakathi wabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. Sigeza kuma emndeni ukuthi abantu abazama ukugcina ukuthula emzini yabo. Namhlanje mfuna esikhanye indawo esihlezi buzo ezigodini beziqintini kanye lelizwe lakithi. Ukuthi kanibe uJesu kakhuluma kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi. Ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadali bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile. Ungabona abantu sebehudulelana enkantolo, emthethweni, enkundleni. Kutsho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile. Bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini labo esihlala khona. Kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphongoba libhoxongwane. Abanye siyazi ukuthi lezandla zabo zinde, bayantshontsha imfuyo yabanye abantu, bayalwa batshayane labanye abantu, abanye ngabagqekezayo. Singababona benjalo labo bantu, ayisikuthi uphongo kwathutsha nje ukuthi enze leso senzo esingalunganga. Kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula, ngumuntu nje ophehla ungahlaliseki kwabantu. Isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula, izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile izikhathi zonke. Elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula, abafisa ukubana ngayizinto zihamba ngentando yabo bona bodwa. Kanti hayi, uNkulunkulu wadala lo lalowo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo. Nampa abantu abanye ukuthula kabakufuni, kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungaxatshwana kungelangxabano. UJesu uthi ukuthula makube kini. Ukakhethi ukuthi ngubani, kalandaba ukuthi ngubani lokuthi ibizwe lakho linjani, kumbunjani, kumbuyini, uthi kakube lokuthula. Ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula. Into eyayidabukise idanise yikuthi bonabo okukhandelwe kubo ubana yibo abaphethe abantu eziqintini, ezigodini, ngisho lakulo ilizwe. Yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula. Nxa umuntu ezathatha ulutho alubanje alubanjisiweyo yisizwe ubana alugcine, yena ayeluchaphaza, aluntshontshe, akhukhumale, anone yedwa, abanye abantu becaka ukusa kwamalanga, akulethi ukuthula khona lokhu. Asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula. Asikhulekeni, sikhulekela ilizwe lake Jehova, sicela ukuthula. Labo abaphehla umsindo bacolelane lezidalwa zakho ezifuna ukuthula ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos linqotshwe ngelebulawa Chiefs 3-2 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela eminye imidlalo efanayo: Shisham 1, Simbabora 1, Chicken Inn 0, Capes United 0. Kusenjalo, uNdumiso Vundla wayengumgadli weqembu leHighlanders uthi uthole nzima ngomkhuhlane wamehlo. Kubika uJoseph Njanji.
UVundla obesaziwa ngegama lobusoma elithi Turo usele minyaka edlula elitshumi etholakale ukuba ulomkhuhlane wamehlo oweglaucoma.
Yeah, eyesight problem lay. It all started in early 2010. By then I was based in South Africa. When it really started, angunanzelelanga. But it was just one day nje phela ngathi semsebenzini. I realized ukuthi no, ungani mboni what you call inkungu. But it was hot ukuthi imist ngeke ibe khona. So I asked some of the guys, what's happening? Because ngani mboni inkungu. Yabona, and they were telling telling me, no, it's all clear skies. So yikola bawari na kuna alarm bells. No, something wrong. So that's when I started running around in Zamuti, Nsike, Irabuze, ni medical attention. Ati mbona ma I'm a specialist. I was diagnosed with glaucoma.
Uhlupho lwamehlo loludale ukuba chiye umsebenzi wokubalisa ayewenza khona le South Africa. Wagcina esebenza emahoteleni lasendaweni zokudlela kodwa lakho waphelelwa ngumsebenzi ngoba engasaboni kuhle. Ugcina ephenduka ekhaya lapho afike wahlinzwa elinye ilihlo okwalenza laba ngconywana.
What really happens is one eye, this right one, is totally blind. Then le eka left, ukuthi ngayenze operation, ngathola ukwenza operation in 2010 lawa eye clinic. But lele there is e light. Ngoba ngendlela ele operator ngayo, I can see ama movements, images. Ukuthi like umuntu nxa engahamba nayo imbuntu ka already lo ngaba lo umuntu le imota, but ama details akho abe khona ukuthi ngibe kwazi ukuthi okay, i face kabani le, you know, i color uqo kunja. But what kind of a car is it? Like my images, you can differentiate with ano lapana kunje. But ama details akona yona angasekorile.
Uvundla usephila ngokuthengisa izinto ezijeneyo edolobheni lakobulawayo njalo uthi ulesifiso sokufuya inkukhu ukuze anakekele imuli yakhe.
It's something really enhlala ngiyifisa, you know, enhlala ngiyifisa ukuthi yazi nxa ungathola just one or two, because at the moment ngiyathengisa town in Lomsika, you know, ngiyabefisa ukuba nama projects, you know, poultry projects lawe here and there just to keep me going njengomuntu olemuli and stuff. Izinto ngiyabe ngisikhangelele zona is ukuthi I know if you can get people who can reach out, then because I'll be very grateful. My number is 0774-907-874. Yeah, lapho umuntu engakwazi khona kumbe nganga ku 13 Avenue lowe page tip. Yeah, just near kule mosque lapana, just opposite mosque. Yeah, I petting lokuzengilana. That's why entengisa khona lapha endlomsika wami khona. Ngiyikwempila ngakho this.
Uvundla uzalelwe edolobheni leWangi ngo-1979 njalo ufunde eHumphrey Gibbs eMbakwe kanye lasePlumtree High. Uqale ukudlala ibhola ezikolo lezi njalo uqale ukudlalela iqembu leHighlanders ngo-1998 efunda esikolo sePlumtree High. Ube ingxenye yeqembu leHighlanders eliphakamise isicoco seligi kusizini ka-1998-99 kanye lango-2000. Uchiye udlala ngo-2001 esiya ekolijini eliqeqesha ababalisi eleHillside College. Waze waphenduka ebholeni ngo-2003 esedlalela iqembu leWangi ngemva kokuthola indawo yokufundisa kulelo dolobho. Uthi ulesifiso esokubuyela efundisa njalo eminyakeni edluleyo wenze izifundo ezokufundisa abantwana abakhubazekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo weVoice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sike sizwe ezomculo.
Yebo, salibonani lonke emhlabeni wonke jikelele njoba nise msakazweni omkhulu kangaka eStudio 7. Ye, nguJayz Marabini lo. Ngethule umbiko omuhle kakhulu ukuthi khona thina njengeband, mina le band yami siya eHarare, lapho siyabe sikhona siyathokozisa abalandeli bethu abaningi kakhulu abaseHarare abasithandayo, njalo sipromota i-album yethu entsha le ethi Xola, njalo ukuthi sihlangane labantu khona basazi kangcono lo msebenzi wethu, bawazi kangcono engikwenza. So ngakho ke asi amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu njengamanje, ibhendi si-ready, everything is ready, and lama venues ngale, people are expecting us, and it's good that for abantu abaningi be inquire about us coming to Harare. So futhi esikhangelela ukuthi khona kube kuhle kakhulu ikakhulu kusukela mhla ka 28 siyabe se eTheatre and the Park suka lapha siye Ruwa siye Barroch lapha siyabe sicha khona la kwezinye indawo nje kuyabe kumnandi kakhulu. Kakhulu khona ukuthi senele suthi sefika eHarare ku Capital City ngoba esikhathi esiningi abaculi abase eHarare babuya ababuya ngapha eMathebeleni lati sifunda ke siyebona khona ukuthi kathi khona kunjani eHarare. So ngakho ke siya khona, we are very excited, sijabule kakhulu njengeband, we are really ready for it. Sibanikeza umculo olohlonzi olomehluko futhi o esingathi khona o original ngesikhiwa esiyabanikeza khona. So yeah, so thina sidlala umculo esizenzela wona le band ongaka ukuthi khona abantu bakhangilele endaweni ukuthi khona kuzaba mnandi kakhulu. Ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula thula sizwe thula sizwe ungabokhala wena. Ngiyajabula ukuthi ngithole leli thuba kakhulu ukuthi ngikhulume labantu bonke nje emhlabeni wonke, ngibazisa ngomsebenzi engiwenzayo sile album yethu. Njalo siyatholakala kubo Facebook, siyatholakala kubo Instagram, siyatholakala kuzo zonke indawo nje kubo YouTube, abantu ababona imisebenzi kaJazz Marabini ayenzayo endaweni ezijene. So ngiyalithanda lonke bantu. Awu 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 kwazi kwamnandi kuba semsakazweni omkhulu kangaka. Jazz Marabini one time.
JJZ uthi ke ungalahli themba. Siyabonga kakhulu ke JJ kolapho ke usiqhubela uhlelo lwethu namhlanje. Singakavaleli silapha sike sikhangele ebezikophela. Abakubandla eliphikisayo le Citizen Scholarship for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo. Ibandla leZanu-PF elisanda kugqiba ukhetho lwama primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga amehlo abomvu indoda ebulele kwesifazana kobulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. olivalisa kumtembo sithemba ukhiphe Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.